uTrump uyabona ukuthi i-support akalayo for umduli lo ofuna ukuwakha le-border yelomngcele we-Mexico. Into engibona ngathi uzoyenza, I think uzoteya i-state of emergency for i-area yonaleyana, because I think there's somewhere nomthetho othi angadeclare i-emergency kuyo le area la, uzothola i-access to i-funding ayifunayo for umduli wakhe. Noma engenza kanjalo izo-challengewa ekhothi indaba naleyo, ngoba angiboni ukuthi abantu bangaphomi ukuvumelana lakho njenje, ngoba yiyo kuthiwa i-abuse of office azibesezama ukuyenza leyo.
Ye, nxa sikhangele siyabona ukuthi udaba lolu nxa soloku isenziwa ngale ndlela lungani lungadonsa sile isikhathi eside, ubona zani kodwa kuyaphetha ngani konke khonokho lo hulumende lokhu evale?
UTrump I think uzama ukuaphila to ibase yakhe for sure, ukuthi ibase yakhe since wabathembisa lo mduli kumele abonakale engathi uyawulwela, kodwa maseqinisweni ebathembisa ngazangathi uzobhadalelwa ngama-citizens akamuzi ze-America, ama-citizens e-America, wathi yena umduli lo uzobhadalelwa e-Mexico. So ngoba sehlulekile ukuthi athole afosi Mexico ukuthi ibhadalelwe lo mduli, that's why manje esezama ukufosela i-Congress ukuthi ibhadalelwe lo mduli yena yena wayethembisa ukuthi i-Mexico yiyo uzofosa i-Mexico ukuthi ibhadale. Sabantu sebebona ukuthi izithembiso zakhe azingeke zisafezeka.
Ye, kodwa siyabona-ke ukuthi-ke ama-democracy kumele amlande ukuthi bahlale phansi phela bakhulume ngakhonokho, loba nje yena wayethe ungasoze abagcone ngakhonokho okwenzakalayo. Wona ama-democracy aza kubamba njani khonokho?
Ngathi ama-democracy ale upper hand, ngoba uTrump wavele wathi yena uzoyi-owner i-shutdown le, and for sure ama-democrats because they caused this bluff, ngoba nanku-ke bathe all right, ma usithi uzoyi-owner wena i-shutdown le kusho ukuthi singeyakho-ke, and so kusho sekukuye uTrump. So ngezinye indlela uTrump nguye sokumele ukuthi abone ukuthi ama-democracy last week apresente i-bill, noma i-bill yona le ukuthi i-government ivulwe, but noma i-bill yakhona ingela mali for umduli, uTrump sokumele acabange kabili lapho ukuthi abantu asebehlupheka-ke yizisebenzi zikahulumente. So namhlanje ilanga lesithumi lasikhombisa i-government ivaliwe, so you can imagine abantu abasebenza lapho ama-check abo abaholi bala ma-renti balezikwelete lalani. So at the end of the day kuyagcina sokucreate ama-problems, ngoba nangu futhi zwile ukuthi kubakhona enye i-union ye-government esifayile i-lawsuit against i-government ka-Trump, i-White House, ukuthi bafuna imali yabo.